So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 18 Mbimbitho 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga aqeqebuke kubandla lalo esiya kubandla lezana PF okwenziwe abomnumzana Obed Gutulo James Magore yize
china sika achi papa juba baza kututa pambi
umongameli John Magufuli wele Tanzania usebhubhile ebulawa umkhuhlane we COVID-19. Ibandla le MDC Alliance selisole ukuxotshwa kwamanye amalunga alo edale lephalamende abalisa umsekeli webandla umnumzana Tendai Biti kulandela isiqondiso zebandla le People's Democratic Party elihambise amagama abo edale lephalamende.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami, if you nxasi ukukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu inxasi khangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa kwabomnumzana Obed Gutu lo James Magore njengabantu abasebexoxebuke kubandla lalo baya kuzana PF yize. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esigodlweni se-State House eHarare izolo. Ugudu wake waba isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance njalo waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-MDCT. Lokhu kwenzakala amanye njalo wamalunga ebandla le-MDC Alliance umnumzana Blessing Chebundo lo nkosikazi Lillian Timvios bebuqeqebuke baya kubandla elibusayo lezana PF kunsukwana esanda kwedlula. Sixoxe lomsekeli webandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukuthi njengebandla bathini.
Thina sika hachi papa juba baza kututa pambili bafeza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala bangakhetha namhlizana uPF besebenzele abantu kangaka nge-over 20 years, njalo bekhethi uPF langaselitshonile. Ababoni na ukuthi sidiguga sichwe sithebe dala bacholela ngahlabezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama prodigal sons, political prostitutes. Lalapha abayakhona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le-MDC linalithini?
Thina abe-MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokuzikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoyina liphi ibandla leparty. Kodwa-ke sibona ngani abazange bakhakhulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlabezulu. Kambe belwethu for 21 years beliswa nalezanu njengobaba uJames Magore ovela ku-trade union ede ngumuntu abasungula leli bandla balwa bandawonye lo-Gibson Spanda lo matongo lo tshangirayi. Namhlanje sephonga ugqumukela nje ebandleni seliphelile. Hayi, sibona ngani buyanga lokuswela abantu bezinsuku sebefuna ukugaphula. Kodwa-ke hayi, sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okule mpondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Magore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Magore ede vele esebenza lo Monzora, yimemba kaMonzora umonzora esebenza lokhuphe basebetshiyana nje inyanga ezithize. Yikho ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina azange sixotshe muntu, sifuna ukusebenza labantu. Kodwa izanu ihamba ibagwega, ibagwegwa, ibapromisa, ibathembisa lokhu lalokhu. Kodwa konke lokhu yize. Siyabonga kahlale zulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasi Banda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, umntungameli inkomo we-Studio 7 oxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bonke labo bantu abahambayo mbona ngazathi kuyacaca ukuthi kutwa inyoka elamakhanda amabili. So hayi, mbona ngazathi MDC kuze izinuke izibuze ukuthi bangaka abantu bezano elabo, ngoba bonke abantu bangkhona inengi labo bathi sebebuyela ekhaya, okuthi enti vele ngabantu odabehlezi bekuzano. Uma singakhanyela uma kungamaqembu ebhora kuyabe kungumdlali odlalela iHighlanders kodwa enhliziyweni ekhuliswe ngejunior policy yeDynamos senhliziyweni kuvuke nje idemon leDynamo selivukile phakathi kwakhe, ngoba kunzima ukuthi umuntu eZimbabwe ngendlela abantu abaduveka ngayo etholakale ekuzano ngensuku zanamhlanje esithu sebuyele ekhaya, ukuthi uyazibuza ukuthi kuyini ongabe ukulanda kuzano okuhle esikwenzile ngiphezu kokudubekisa abantu kanje. So hayi, iMDC mbona ngazathi okuqakathekile ukuthi izinuka amakhwapha.
Iluya losondela ukhetho luka 2023 kusiyafika leso sikhathi, ubona iMDC ikakhulu le ekachamisa eyiyo enkulu, ubona isenelisa ukuziqoqa yini ingena kulolokhetho iqinile?
Amathuba ukuthi ingavuka kusiya esikhathini sokhetho ye ingavuka, kodwa osokudingakala kakhulu ukubana ongumongameli wawo etshengise ubukhokheli, ngoba uma engasatshengisanga ubukhokheli ungakhangela kakhulu okunye. Phela akufuzanga ukuthi konke okuthiwo sikujikele ngaphansi kwebhasi. Kukhona okuthiwo ikakhulu ngomama uTim Viewers. Umbuzo yokuthi yena uma esenza introspection le-reflection kuliqiniso kanganani ukuthi ibandla olirana kobungane ngoku briefcase company kwakhe lo wende. Kodwa uma kuyikuthi kuliqiniso, kabatshintshe uma befisa ukubusa abantu beziphathe njengenkokheli, behloniphe ama-members. Kodwa uma befuna ukuthi bedlalise isikhathi samazimbabweni, baqhubeka besenza njalo. Ukuvuka ye lingavuka, ngoba akukho okutsha osekwenziwe izanu okungenza abantu abaningi bekhonale. Kodwa okudingakala ukuthi uma bezimisele, kabanikeze ubukhokheli obuqotho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance selisole uxotshwa kwamanye njalo amalunga alo edalele ePhalamende, kulandelwa iziqondiso ezivele kubandla le-People's Democratic Party elithi la ayengamalunga alo kodwa kawasalandeli iziqondiso zebandla, ukubangele ukuthi baxotshwe ebandleni. Iziphathamandla zaleli bandla ezixotshiweyo zibalisa umnumzana Tendai Biti, William Matsimure, Regai Tsunga, Settlement Chikwinya, kucacaphulu lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Usomlomo wedalele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise leli dale izolo ukuthi umnumzana Benjamin Rukanda webandla le-PDP nguye owazise ukuthi amalunga la asexotshiwe ebandleni labo, okubangela ukuthi baxotshwe lasedale lePhalamende. Isikhulumeli sebandla le-PDP umnumzana Ngqobizitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisebenzise isisekelo sombuso webandla ukuxotsha amalunga alo, ngoba abevele esezisukele wodwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Phulu omela inkulumane edalele ePhalamende njalo eligqweda, ongomunye oxotshiweyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho okuxotshwa ngokubona kwami, if you nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu nxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo, kaba sekukhuluma ePhalamende you know, be sibasimele you know amazwi abo lemibono yabo. this is an attack against democracy okulihlazo kakhulu nxa amanye amazwe emhlabeni esikhangele bekhangele indaba ze rule of law le freedom of expression kodwa ke ukuxotshwa kwethu asibelene ukuxotshweni kwethu la umuntu obhale incwadi yokusixotsha kayisiye lunga lethu ubhale wathi yena ungusecretary general we-PDP ungahamba uyekhangela uzathola ukuthi umuntu onjalo othiwa ngurukanda kakho ku-PDP eyakhontesta kuma-elections e-2018 ikhokelwa ngobaba upresident ubidi kakho lowo muntu onjalo umuntu lowo siyakwazi ukuthi yena ubekhontesta emaswingo under i-rainbow coalition emaphepheni kazange wathi yena umele i-PDP kumbe ekamayi matibenga kumbe kabani kodwa yena uzenzele lokho sibone ngani bethunyiwe ukuthi wena bhala incwadi leyo thina sizayinqamekela ngale bese sixotsha abantu laba abakhuluma kakhulu ungakhangela kumadibhethi amaningi bona laba abantu abaxotshiweyo kuqalisela kubo bona abana be-MDC abaxotshwa kuqala kubuye kubona laba abakhona kathesi uzathola ukuthi ngabantu ngobaba labo mama kade bekhuluma kakhulu ephalamenti bedibhetha ama-motions wonke aqakathekileyo bemele abantu so osekwenzakele lokhu i-politics yakhona eyezimbabwe eyokungafuni umuntu omele amazwi abantu
selitholile yini incwadi ezikhomba lokho kumbe alikaziswa ngokusemthethweni njalo kuyini selikumelele njengebandla lizathatha nyathelo bani
okwakathesi nje singakatholi izincwadi kodwa okwenzakeleyo ukuthi uspeaker wenze i-announcement eparlament njalo wenze i-announcement engaphelelanga kodwa sibonile ukuthi injongo yakhe yokuthi ubefuna ukuzirecola so lathi-ke njengebandla siza kuhlolisisa sibone ukuthi manyathela bani esingawathatha sisiya phambili
siyabona ukuthi ibandla le-MDC Alliance libhekane le ngxaki ezithile kulabanye sebesuka besiya kubandla lezanu PF ungathi ibandla lokho liqinile yini lisiya phambili njalo lizamisana lele zanu PF kukhethu
ngokubona kwami ngibone ngazane ibandla le-MDC Alliance lilokho liqinile okuthi lingamisana lezano PF kukhetho oluzayo kodwa okukhona okumele sikwenze kubana kumele sike sihlale phansi si-organize ibandla lethu sikhangele khonokho okwenzakeleyo sibone ukuthi siza kuphatha kanjani kodwa into engingakutshela yona ikubana abantu akade bevele bengamalunga ebandla lethu balokhu bekhona ngobuningi babo abahambayo labana abaningi ngabantu ungakhuluma ngabo Obed Good ngabantu akade bevele sebehambile abanye labo balezizatho zabo kodwa iningi lethu silokhu sikhona njalo silokhu silandela yena ubaba upresident uChamisa senzela ukuthi sisigcwalise izithembiso zethu lezana ezikumanifesto yesmart kwakuyiyo imanifesto yethu ngokhetho luka-2018 ngibona ingani lokho hhayi yinto esizayenelisa njengoba sengikhululekile sengifree ukuthi ngikhampenele ubaba upresident uChamisa ngesikhathi sami sonke 100% sibona ukuthi siya-organize ibandla lethu
lo ngumnumzana uceca phulu omela inkulumane edalela ephalamende njalo eligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umongameli John Joseph Pombe Magufuli wele Tanzania usebhubhile. UMagufuli obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ubethiwa uphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 wona ayophikisa ukuthi ukhona. UMagufuli wayesithi umkhuhlane we-COVID-19 yindlela yamazwe yangentshonalanga eyokuncindezela abensundu njalo wathi abantu bengazihluphi ngokugqoka amamaski lokuqhelelana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Manje ngesikhangele eziphuthuma zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usegcobe ngokusemthethweni umfundisi Hubert Angels ukuba ngummeli welizwe emhlabeni jikelele
lokuphendla ubudlelwano lamanye amazwe. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa eGweru abophe izigilamkhuba ezilithumi lasikhombisa ebese zithwalise uZulu ngokuntshontsha lokugebenga abantu kusukela ekupheleni komnyaka odluleyo kuze kube ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Okwamanje sengilithi ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 nabalaleli. NgoDube lokhulumayo, nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yize eli-right nini if ilihluleka ukubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke, kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu, futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. IZimbabwe ikopise ukuthi amazwe angomakhelwane abusa kanjani, bavulela abantu kube nendlela yokuthi abantu bathekhwe kanjani khona emngceleni ukuze isimo somnotho sithuthuke njengawo wonke amazwe athuthukile. Ukuvalwa kwamabhoda ikuvala umnotho, ikuvala umnotho. NgoDube lokhulumayo, ngikhuluma ngiseGoli, ngibuye eGwanda.
Injani imithokozo omuhle nonthando okubingelela, kodwa ngisola le nto amapholisa enza udubula abantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembelezi abazigaxayo ezabe ezikhanyayo. Uyabona-ke manje Studio 7 linjani khona ngapha? Bona manje kathesi bona bayenza amarali abo MDC khona le kuharara abadutshulwa, kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrate sokudutshulwa abantu, okubonisa ukuthi thina sobani, kodwa sizoba abantu ngelina. Asiphakameni mthwakazi.
Salibonani basakazi bakastudio 7, livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe? Mina lesikhalazo lapha bantu ukuthi sinazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelele lapho kuwat 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhuthuma imali. Ndiyakubona bantu ukuthi kufanele lime, kulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwa ekudleni, kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linazelele lisebenze livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise lizimele lodwa lingafuni ukuholela. Ngiyabonga ubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katebo St Joseph, Philani Tiane. Ngithi Philani likhokhobe linazelele i-COVID-19. Lonke unasitee sinqobile lo sinini. Ngithi livuka njani bosisi, liyiphathe kahle iSt Jesa, liyibambe kahle esidukwini, khokhele ngobuqodo. Ngiyabonga. Salibonani basakazi bakastudio 7, livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe? Mina lesikhalazo lapha bantu ukuthi linazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelele lapho kuwat 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhuthuma imali. Ndiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, ukulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwa ekudleni, kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linazelele lisebenze livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise lizimele lodwa lingafuni ukuholela. Ngiyabonga ubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katebo St Joseph, Philani Tiane. Ngithi Philani likhokhobe linazelele i-COVID-19. Lonke unasitee sinqobile lo sinini. Ngithi livuka njani bosisi, liyiphathe kahle iSt Jesa, liyibambe kahle esidukwini, khokhele ngobuqodo. Ngiyabonga.
Ngibingelele kustudio 7 kanye labalaleli bakastudio 7 lakini lonke basakazi bakastudio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kajaha lo uHussein Sba othi yena i-government ayivula amabhoda abantu beyedinga umsebenzi yebhoda. Lokho kukhulunywa nguHussein Sba ndakukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu, ungumuntu oyindoda, ungumuntu omdala. I-God is not part of Zimbabwe. Abantu beZimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. I-government yeZimbabwe yona ele-responsibility ukuthi i-create umsebenzi for abantu ba. Hayi, iSouth Africa kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwaHussein Sibanda mazalibuyeka ethi igovernment ayivule amabhoda ukuze abantu behambe kwedinga umsebenzi ekhona. Thanda ukuthi baba wosene sibanda awukuhlaziye into elomcijo hayi bento sikhuluma. Ngibuye futhi endabeni yokuchaya abantu bomthakazi party lokufuna ukubotshwa kumongameli wakhona umthakazi Republic Party. Lokhana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga lezano PF uma kukhona ukuphikisana lakho uzothwala nzima empilweni. Njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa izano PF. Wonke akwenzayo akwenza ngama instructions abuya kuzano PF. So akulanto ezolunga eZimbabwe as long izano PF kuyiyo nikeza ama instructions. So ukufuna ukubotshwa kukamongameli weRepublic Party kuyimpindisela yokuthi bachotsheloya wezano PF eplazini lapho. So sebezama ukucreate amanye amacala ukuthi bathaye iphoyisa. EZimbabwe akula muntu obeka iphoyisa sakhe. Ngitsho lingalambhobho lingalami lizihambela. Akula muntu ole power yokubeka iphoyisa sakhe. Lokana nje sokungamanga. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubhuti ondolwane. Lamthi ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uRobert Aaron Long oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 ubheke amacala ayi-9 ngemva kokuvuka ubhova wabulala abantu ngokubadubula abayi-9 ngolwesibili edolobheni le-Atlanta. UJoseph ubulele abesifazane endaweni zokuvoca umzimba ama-spa. Iziphathamandla zithi lanxa ababuleweyo bengabadabuka e-Asia ngaphandle kwababili nje kuphela, kusasemasinya ukuthi bathi udlakela lolu lubhekiswe kwabavela kuzwekazi le-Asia. Sekulezehlakalo eziningi ezokuhlukuluzwa kwabavela kwele-Asia lapho okucathanyelwa ukuthi yikho okwaqhamuka khona igciwane le-coronavirus. Kolunye udaba, iziphathamandla zeMelika zithi uZulu walelo lizwe ulakho ukuhlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19 kusiyafika inyanga kaNhlangula wonke umuntu esehlatshiwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson, sambuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Masi sikhangela umbuso kamnumzana uBiden yena onguye okhethwe ukukhokhela izwekazi lase-America. Ngibona ngathi sasemasinyane kakhulu ukuthi singake sikhulume ukuthi umbuso wakhe mhlawumbe uyathembisa noma kawuthembisa, ngoba nje zisenilithwana insuku zakhe. Kodwa kulezi nsuku angene ngazo angikaboni mina umehluko omkhulu engathi mhlawumbe uyakhomba ukuthi kukhona okulomehluko azakwenza mhlawumbe okuhle okudlula okwenziwe ngumnumzana uDonald Trump, ngoba ngibona akakhulumi kakhulu okuningi ngendaba ze-economics. Ngibona ngathi ugxila kakhulu endabeni zomkhuhlane we-corona lokuthi abantu kabasizwe ngezimali. Kakaxazululi ukuthi njengoba esipha abantu izimali angaka, yiwaphi amaqhinga asewenzile ukuthi izwekazi lenze imali ukuze phela singaboni sokusiba nzima kuya kwesikhathi inflation sikhwela, ngoba kulokhu kunikezwa ama-check kodwa kungela ndawo lapho okugobhoza khona le imali.
Ngokubona kwakho nxa kuyukuthi kuyaqhubeka kuhamba ngendlela ohamba ngayo okokuhlatshwa abantu ijackson ye-COVID-19, usiyaphela umnyaka, ubona ungani ingaphela yini i-COVID le?
Ngendlela okuqhubeka ngayo ukuhlatshwa ama-jackson abantu, ngibona ngathi nxa kuyukuthi lawa ma-jackson ayawuvikela ngempela umkhuhlane we-corona, ngibona ngathi into zingatshintsha kusiyaphela umnyaka. Singabona nje izinto sezibuyela endleleni akade ziyo kungakaveli leli gcone lomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa ke futhi siphinde sinazelele ukuthi abantu abaningi bakhalela ukuthi indawo kazivulwe, izinto kazibuyele njengokuthi zazinjani. Kodwa lokhu ngibona ngathi kungaba into engaphikisana lokuhlatshwa kwabantu ama-jackson. Yebo, abantu bangabe behlatshwa besinda kodwa babuye babuyele futhi ekwenzeni ngendlela engagcina isenza ukuthi umkhuhlane umkhuhlane lo ubuyo sabala le futhi sibone sokubuya enye iwave. Ngakho ngibona ngathi nxa singaqhubeka abantu besenza lokho okufanele bakwenze ukuze umkhuhlane ungamemetheki. Ngibona ngathi umnyaka usiyaphela, hayi into singabe sesijintshile zibuye lesimene de kuyiso sona umkhuhlane ungakakhamu.
Umnomsana Jerry Twala Jackson isizala neseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge-48 runs ngele Afghanistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalwe ngolwesibili elizweni lase-United Arab Emirates. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Afghanistan yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthile lamaranzi afika phose amakhulu amabili 198 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuma-overs alo angamatshumi amabili. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lehluleka ukufikisa lelo nani lenelisa amaranzi alikhulu lamatshumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthi kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa njengoba kusasele imidlalo emibili ukuba idlalwe.
You know, it's something for us to learn on. We haven't had much training leading up into this T20.
Yisifundo kithi asizange sithole isikhathi solungiselela phambi kwemidlalo ye-2020, kodwa kukhona okungithokozisileyo. UBlessing Muzalabane loDonald Tripano badlale kuhle njalo sikhangelele ukuqhuba kuhle emidlalweni olandelayo.
Umdlali we-Afghanistan uthole ama-wickets amathathu uRashid Khan uthi kulihambele kuhle nxa zonke iqembu le-Afghanistan kulo mdlalo.
It was a good win for us and always good like to start the series with the win and
kuhle ukunqoba emdlalweni wakuqala njalo abadlali bethu bathaye kuhle kakhulu ibhola babuthelela inani elikhulu. Lalapho sesijika ibhola sijike kuhle kakhulu njalo sidlale ngendlela elula okwenze singabi lamaphutha abangacina esiphazamisa.
Iqembu leZimbabwe leAfghanistan azadibana njalo ngolwesihlanu mhlazili-10 lathuba munomunye emdlalweni wesibili kusithi wesithathu khona ngomgqibelo mhlazi ngamashumi amabili ngenyanga kambimbitho. Impumelelo yomdlalo waqala icho ukuba iqembu leAfghanistan likhokhela eZimbabwe nge-1 kanya okutsho ukuba eZimbabwe kumele livikele ukunqotshwa emdlalweni wesibili ukuze liyale lokhu lethuba elokunqoba. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. ibandla leMDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga aqeqe kuke kubandla lalo esiya kubandla lezana PF okwenziwe ngabomnumzana Rob ngabomnumzana Obed Gudu lo James Makore yize umongameli wele Tanzania umnumzana John Pombe Magufuli kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.